Umnumzana Nebanyawuzi, okuhlanganiswe Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uzasebenza kadala la lonyaka.
Lokhu engihlose ukugcwalisa ngo-2023 mina ngokwami yilokhu: ukuqalisa umsebenzi wezandla owekuziphandela lokuqhelisa indlu engihlala kiyo. Njengesisebenzi se-PTUZ ngikhangelele ukusebenza ngimela ababalisi okugcweleyo langokuzimisela ukuze bathakazelele kumbe bakholise ukutshengisela lokusebenzisa amalungelo abo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, laye ufisa ukulwela ngamandla uzulu lonyaka.
Isinqumo njengami engisenzayo for 2023 njengomuntu ovele osebenzela abantu abathatha isinqumo kudala, ngiyavusela isinqumo engilaso sokubana ngizaqhubeka ngiloku ngisebenza lo mphakathi, ngisebenza lo zulu. Sineyinto ezenzakalayo, uzulu adinga ubana ancediswe kizo, ukumelwa xa kulento ezingathi azwisiseki, yokuthi nxa indaba ye-service delivery kuma-service providers ingathi ayihambi kuhle, siqhubeke simele abantu. Leso sinqumo lapho kubani u-2023 ndaqhubeka ngiyileso simo ukuba abantu bancedile abantu, futhi kwesikhathi izakhamisi lozulu lomphakathi kuba lokunye abaxabana ngakho, ngesinye isinqumo esithathayo sokubana siyaqhubeka sincedisana la umphakathi ukubana abantu bangaphambanisana bavume ukubuyisana. So siyancedisa ukubana sixoxisane labo babuyisane, baqhubeke futhi bephila ngendlela yathi bephila ngayo. Ngezinye indlela uzulu ngiyaqhubeka ngisebenza la ngincedisana layo. Leso sinqumo ngiyathembisa ukubana hhayi ngizabambela kiso. Owesibili oqakathekileyo ukuthi eZimbabwe impilo inzima, abantu badonsa nzima, siyadinga ukuthi sinanzele ukuthi ngamandla ethu akulanto esingayenza. Ngisebenza njalo le community, njalo i-community siyatshengisa ukuthi ekusebenzeni kwethu asithembeleni laye kumlimi, sicela ubani umlimi asiphathise.
Unkosikazi Siphiwe Mankonjeni Sithole, osebenza kwezempilakahle, ufisa usebenza kahle lo muntu wonke emhlabeni wonke ejikelele.
Eyami injongo 2023 is just to move all that I have and all that I am to a slightly higher level. Ngenze nje yonke into nje engeyami le kimi, ingathi bangconywane ebusweni bomhlaba loNkulunkulu. Yiyo eyami resolution for 2023. So lonke ngizalithanda ngezinga eliphezulu, ngilihloniphe ngezinga eliphezulu. Lina yini elizaba ngama-performance indicators ami? Lapho enilahleka khona lizatsho lithi Mankonjeni angithi wathi. Engilakho ngizazama ukukugezisa ngalokho engilakho, ngikupholishe, ngikwenze kube kuhlazana. UNkulunkulu angisize, seze lesi sifiso.
Kulabanye njalo abathi kuza kuba nzima ukuguqula okwenzakala eZimbabwe. Omunye wabo ngufundani Ndimande.
Yebo kambe, umnyaka lo ekukhangelana ndawo ngokubona kwami nxa ngukhangele, ngibone ngathi kuzaba ngumnyaka ongekho lula nje lawo. Njengoba liyabona sibhekane nje le ndaba zama-elections, sibhekane njalo le ndlala ekhona elizweni, sibhekane nje nokusilela kwamagesi, ukusilela kwamanzi, sibhekane nje lesi simo somkhathi esinzima kakhulu, izulu ngathi alini. Sibhekane lokukhwela ukukhuphuka kwale into phecelezi ngolimi lwasemzini esithi yi-migration, migration out of Zimbabwe. Sibona abantu baphuma ngobuningi balibhekisa khonale kubo-South Africa, Botswana, UK, umhlaba wonke jikelela abantu bafisa ukuphuma. Beze bethi njalo nje iphupho lo muntu ohlala eZimbabwe ngelokuphuma eZimbabwe. So ngokubona kwami sihamba ncele, akukhanya ukuthi siyangaphi. Emuva lapho esivela khona kukatshana, phambili lapho kukatshana, kumnyama phambili, kumnyama emuva, akukhanya ukuthi kuyiwa ngaphi. Kodwa nje into engingayikhuthaza ukuthi nje amahlabezi lonke kawabambane, kawabambane, sizane, siqale amaproject, silungisele amadoda afana labo lavasi abakwenzayo, sikopho okwenziwa ngabe plantry bona laba abayenze intuthuko esigabeni sabo bengameleli uhulumeni.
Akwaziwa ukuba kuzahamba njani lonyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.